Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNhlangula 2021 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, imemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19 eZimbabwe. Namhlanje usuku lweziphepheli olo World Refugee Day.
Through inclusion, many refugees today are doctors, educators, athletes who contributed.
Iningi leziphepheli lamhla ziphethe imisebenzi ehlukeneyo ethuthukisa lawo mazwe lapho abaphephela khona.
Bayakhala abadabuka eZimbabwe abaphephele kwamanye amazwe.
Into ebuhlungu kakhulu le ukuthi uhlale kude lemuli yakho, ungayekho emzini wakho, uhlale elizweni labanye abantu, useyiswa.
Uzulu uthakazelela usuku lwabo baba, Holy Father's Day.
Namhla lilanga lenu bobabe lokuthi silikhumbule umhlaba wonke jikelele. Lathi silabo baba sebavakatshayo, namhla lilanga esibakhumbula ngalo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Okulabantu abalijumi ababulewe umkhuhlane lo izolo, kwatholakala njalo abafika phose amakhulu amathathu 293 bele coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abafika phose inkulungwane ezintathu 2,795 abalegciwane le-COVID-19 elizweni. Umkhuhlane lo sowabulala abendlula kancane inkulungwane lengxenye 1,666 eZimbabwe, okulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 41,628 asebehlolwe kusukela ngombimbido nyakenye batholakala bele COVID-19. Sokwaphepha abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa. Okwamanje uhulumende ubika njalo ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 701,348 asebehlatshwe kuqala amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. EleZimbabwe lisanda kuqinisa iziqondiso zokuvikela uzulu kumkhuhlane lo ezigoqela ukwalisa abantu ukuba benze imihlangano, bayebukela imidlalo njalo lokuya emacaweni. EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku lwe-World Refugee Day. Bakhala ababaleka eZimbabwe baphephela kwamanye amazwe ngesikhathi inhlanganiso ye-United Nations High Commission for Refugees isithi ikhathalela bonke abahluphekayo ababaleka emazweni atshiyeneyo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ye-UNHCR ithi kulabantu emhlabeni wonke jikelele abafika phose izigidi ezilikhulu 82.4 million abaphephela kwamanye amazwe ngenxa yodlakela, ukwephulwa kwelungelo loluntu lokunye. Inhlanganiso le yethule umbiko lo lamhla kunanzwa usuku lwe-World Refugee Day. Ithi iziphephelo eziningi zivela kwele Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, Ethiopia lakwele Myanmar luthi kumele inkokheli yamazwe wonke idlelane kahle lozulu ukwenzela ukuba lehle inani leziphepheli emhlabeni wonke jikelele. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Together We Heal, Learn and Shine. Umnumzana Abdoulaye Berry omela inhlanganiso le eZimbabwe uthi lesi yisikhathi sokukhumbuza umhlaba wonke ngokuqakatheka kokuhlala ngokuthula. UBerry uthi usuku lolu ngolukhuthaza njalo amazwe achiyeneyo ukuba akhathalele iziphepheli.
Through inclusion, many refugees today are doctors, educators, athletes who contributed.
Iningi leziphepheli lamhla ziphethe imisebenzi ehlukeneyo ethuthukisa lawo mazwe lapho abaphephela khona, kungakho kumele zitholiswe amathuba wokuphatheka kumisebenzi yentuthuko. Singakhohlwa ukuba labo bantu babephatheke kumisebenzi yentuthuko emazweni ababaleka kiwo, akumelanga bagcinwe nje belindele ukutholiswa usizo.
Inhlanganiso ezichiyeneyo zibika ukuba kulabantu phose abafika izigidi ezine abadabuka eZimbabwe abaphephele kwele South Africa, labanye njalo abasemazweni agoqela eleBotswana, Canada, eMelika eBhilitani, Australia lamanye amazwe. Omunye weziphepheli lezi ngumnumzana Dumisani Ncube odabuka kobulawayo ohlala kwele South Africa.
Into ebuhlungu kakhulu le ukuthi uhlale kude lemuli yakho ungayekho emzini wakho, uhlale elizweni labanye abantu, useyiswa, uthukwa, ukhangelela phansi, kodwa elizweni lakho akulampi, uqotshwa nje ngumumo womkhonomi.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Siphesihle Mdlongwa osebenza emakhishini kwele South Africa.
Ukuba selizweni leli kunzima, special emsebenzini, siyabonakala ukuthi thina bokuza siyasebenza kodwana imiholo yethu ayifanani, njalo asifumani ama benefits.
Osakhulayo othande ukwaziwa ngegama lokuthi Elton laye upha umbono wakhe.
Ngabuyela eSouth Africa nge-2005 after me being a graduate. It has been a bit difficult as a refugee ukuthi ngenze izinto engizifunayo, like uthole umsebenzi.
Abasanda kubaleka eZimbabwe ngenxa yokwethuselwa nguhulumende labo bathi bathwele nzima. Omnye wabo ngumnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba ukusekelwa akukho, kula muntu obasekelayo ebancedisa esingathi kulento ezibalulekile njengabo renti.
Umnumzana Mthulisi Hanana laye ukhathele ngokwenzakala emulini yakhe.
Iofisi yiyo ekhangela iziphepheli elokhu ivalile. Thina abanye nje silenhlanhla ukuthi senelisa ngenxa yokunye sikwenzayo ukuthola amaphepha. Kodwa iningi nabanye bemuli engabuya labo abantwana abalawo amaphepha ngendaba zonezo ukuthi iofisi ivaliwe.
Uhulumende weZimbabwe uthi kuningi osokuguqukile kwezombusazwe selokhu wangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa owasusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017 encediswa libutho. Umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF uthi inani leziphepheli lingehla eZimbabwe kungalungiswa ezomnotho hathi ezombangazwe.
Uhulumende lo okhona kathesi usuzama ukulungisa lolu daba olomkhonomi ukwenzela ukubana abantu bengaphumi ngoba bafuna ukuphephela ngenxa yobuhlungu lokuthwala nzima.
Embikweni wakhe ophume kuphephandaba leSunday Mail, umphathi ntambo ogatsha olubona ngendaba zezisebenzi zikahulumende lokulondolozwa kukaZulu, umnumzana Paul Mavimba uveze ukuba eleZimbabwe lingelinakekela iziphepheli ezifika phose inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 15,910, iningi kungezivela kumazwe akuma Great Lakes region leHorn of Africa. Inhlanganiso ye-UNHCR ithi kukhanya engani lizakwanda njalo inani leziphepheli ngomnyaka ozayo ngenxa yokuxokozela kwezombangazwe emazweni achiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo ngesikhathi kunanzwa usuku leziphepheli emhlabeni wonke jikelele, eliBotswana lithi inani leziphepheli ezivela emazweni angomakhelwane ogoqela eleZimbabwe selihle okwamagama. Umqondisi Dube usedulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-2019 ngolesiphepheli zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane kweleBotswana, umbiko okhitshwe luhlangu wetholubona ezomvikela kweleBotswana utshengisa ukuthi inani liselehle kwamagama, kwasala abalitshumi laficamunwe mune, i-19 kuphela. Umabhalani wohlangothi lolu unkosikazi Buthali Makhekenene uthi leBotswana selibuyisele emuva iziphepheli eziningi ikakhulu ezivela eNamibia leZimbabwe.
For now we have 710 refugees.
Okwakhathesi sesisele leziphepheli ezingamakhulu ayisikhombisa lechumi 710 enkambeni yeDukwi, kugoqela abeZimbabwe abalichumi lasifica munomunye 19.
Zimbabweans bali 19.
Ihlekana lesiphepheli esele kweleBotswana zikhala ukuthi impilo yesiphepheli kayilula. Umthetho kawuvumeli ukuthi isiphepheli sisebenze, kumele ziphile ngokuphiwa ukudla nguhulumende kanye lenhlanganiso yebona isiphepheli emhlabeni wonke jikelele e-United Nations High Commission on Refugees. Omunye wesiphepheli ongafisanga ukuvezwa igama uthi akulula ukuba isiphepheli ngoba okuningi kubuyela emuva empilweni.
Hey, impilo ye-refugee nzima. You find out that you have to live from hand to mouth, you can't budget anything. Asivunyelwa ukusebenza, impilo yakhona inzima. You have to live on handouts. Ubhiyukudla, imagine indoda ekhulileyo engangami uholisa ukudla. Impilo yakhona baba, it's not good at all. Yikuthi nje isimo sekhaya simanga kuhle. Nxa ukuthi isimo sekhaya sime kuhle sibili, ngabe umuntu uyabuyela ekhaya sibili.
Uqhubeke esithi lamaphepha abo ukuba isiphepheli athatha isikhathi ukuphuma, kodwa uthi okuhle indlela abaphathwa ngayo ekutholeni ezempilakahle.
Zawa paper corner lao futa thathi skathi kuphuma anikwa ma paper but you are not going to use them anything because you are not allowed to work. That's the problem. It's only beneficiary for the hospital, but in terms of health care we are provided for, akula problems. But the problem you are like ukuthi you survive on handouts and you are not allowed to work.
Iningi leziphepheli esele edubi zabaleka eZimbabwe ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2008 lapho okwaba lodlakela olumangalisayo. Abanye babekubutho ngakho bayesaba ukuthi bangaphindela ekhaya bazavalela entolongweni. Kusenjalo eleBotswana lithi limangaliswa linani eliphezulu lesiphepheli esuka emazweni akhatshana afana leDemocratic Republic of Congo, Somalia kanye le-Ethiopia. Unkosikazi Makhekhenene utshele idale lephalamende kuyona le viki ukuthi abazazi izathu zokuthi abadinga bophepheli beqe amanye amazwe baze bezewela kwele Botswana. Kumbiko wokunanza ilanga lesiphepheli namhla, inhlanganiso ye-UNHCR ithi nani labantu ababalekela emazweni abo lisiyadinga bophepheli kwamanye amazwe liqonge ngokune ekhulwini i-4% ngomnyaka ka-2020 lisiyafika isigidi ezingamachuma esificaminombili lambili i-82 million. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Abadabuka eZimbabwe ababaleka kulelo lizwe bayaphephela kwele South Africa bathi bamangaliswa yilabo abathi usuguqukile umumo ekhaya okwenza ukuba babuyele eZimbabwe. Uthi uzokhuluma lo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikusasa izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe ebezifike zadinga incwadi zokuphepheli kwele South Africa isilenga ngonxeba. Kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa engena esikhundleni ngo-2017, iningi zalezi ncwadi ziqale ukwaliwa emahofisini eziphepheli ngoba kuthiwa sekungene umbuso wentando kaZulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosini Juma ukuthi lumqondo ukuthi umumo osuguqukile eZimbabwe usudalele iziphepheli lezi uhlupho oluningi.
Abaphathi bakhona lapha abakholelwa ukuthi isimo sesingcono kakhulu, ngakho abaningi abangama-refugees bayakhala khonapho ukuthi incwadi zabo zisavuselelwa ezokuba iziphepheli. Ma befika khona ngale besiyasitempisa bayazithathelwa.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-African Diaspora Global Network, uthi iningi labantu laba bazithole sebeselizweni ngokungekho emthethweni, okuyinto enza kube nzima kakhulu ukuthi baphile.
Sokunzima-ke kwizizalwane zeZimbabwe ezilapha eSouth Africa ukuthi zithole umsebenzi nokuthi zisebenzise amabhenki kumbe zihole. Kodwa-ke sinethemba ukuthi mhlawumbe labo akade bephelwe iy'nsuku ngesikhathi esecorona bazokwazi ukuthi bengeze lezi nsuku, bacele ukwengezwa kwalezi nsuku ngoba sokusenziwa lokhu ku-inthanethi.
Kodwa-ke njengoba ukuhlukunyezwa kwamalungelo labo abangaboniswa linye lohulumende kusanda eZimbabwe, laba bantu sebezithole sebephakathi kwetshe lembokodo. Bayesaba kubuyela ekhaya, kanti lapho eSouth Africa izicelo zabo zokuphephela ziyaliwa. Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi bazithole sebebhekane lamacala okuba selizweni ngokungekho emthethweni.
Ezinye zezinhlupho esiya sizihambahambele yizo lezo ezihlangene lokuboshwa kwabantu, beboshelwa amaphepha bayahlala kuBosan City isikhathi eside. Zikhona inhlanganiso ezike zangenela kulokho, kodwa kukhanya kuyinto enzima phela ukuyilungisa.
Ubunzima kwezomnotho lokukhwela kwenani labangasebenziyo osekukusilinganiso sokuphezu kwamachumi amathathu ekhulwini 32.5% sekudalele iziphepheli lezi uhlupho, ikakhulu labo abafika badinga incwadi zobuphepheli ngenhloso yokusebenzisa ukuthola imisebenzi lokuqhuba ezinye inhlelo zokuziphilisa. I-coronavirus layo ibathwalele ubhulo njengoba ithe ngokufika kwavalwa ama-ofisi eziphepheli. Lokhu sekwenze ukuthi iningi lencwadi zokuphephela ziphelelwe isikhathi. Ngakwelinye icele, ubunzima bempilo kuzalwane zakwele South Africa sekwenze iningi lalezi ziphepheli zahlukunyezwa yizalwane zakwele South Africa zisetheswa umlando wokuqeda imisebenzi, inhlelo zokuziphilisa kanye nokuganga. Kusukela ngomnyaka ka-2000, izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe zibaleke elizweni ngesikhathi uhulumende ehlukuluza kakhulu abamabandla aphikisayo kulandela kubunjwa kwebandla le-MDC. Ukuwa kwezomnotho kubuye kwabangela ukuthi ezinye izinkulungwane zilandele. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi izicelo zokuphephela ziyahlolisiswa sikhathi sonke, kukhangelwa ukuthi ngambe lokho okwenza umuntu wabaleka elizweni lakhe kusasekhona kumbe hatshi. Luthi njalo lilobufakazi bokuthi iningi lalaba bantu abalencwadi zokuphephela akusizo ziphepheli, kodwa bafuna ukusebenzisa lezi ncwadi zokuphephela ukuthola umsebenzi. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Namuhla lusuku lwabesilisa ole Father's Day. Lolu lusuku oluqhakathekisa okwenziwa ngobaba. Ake sizwe abanye abantu abakhulume lati.
Igama lami nguFortune Mafungwenya. Ngilapha nje ukuthi ngithi Happy Father's Day kubo bonke obaba. Namhla lilanga lenu bobaba lokuthi silikhumbule umhlaba wonke jikelele. Lathi silabo baba sebavakatshayo, namhla lilanga esibakhumbula ngalo. Libe lelanga elihle bobaba. Ngithemba omama labantwana namhla bazalilungisela kuhle. Lenkosi ilibuyisise. Siyalibongela bobaba.
Ibizo lami ngukhanyisani Sibanda. Ngizothanda ukufisela bonke obaba usuku lwabobaba namhlanje. Ngithi kubo luthokozeleni lolu suku, lukuba lulekile kakhulu kini lonke obaba. Ngilithanda lonke obaba, ligcine kahle omama labantwana, libaphathe kahle, lingabahlukumezi. Ngilithanda lonke obaba.
Igama lami nguXolani Hlongwane. Ngibingelele kakhulu kubasakazi nabalaleli. Ngikhulumela nje obaba namhlanje ngosuku ubhungazwa usuku lwabobaba. Ngithi Happy Father's Day kini lonke bobaba bakumthwakazi. Happy Father's Day kini lonke bobaba base-Africa. Happy Father's Day. Niqine libe ngamadoda, nikhulise imindeni, libe ngamadoda responsible, libe ngamadoda angempela.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amazwe phose wonke ezansi yezwekazi le-Afrika abeke amalanga ambalwa awokukhalela eleZambia ngokubhubha kwayo ngumongameli uKenneth Kaunda. Amazwe akhala kusemthethweni akhokela eleZimbabwe, eleMalawi, leleBotswana. KweleZambia abantu bazakhala okwensuku ezingamathumi amabili lanye 21. Akwaziwa ukuba uKaunda uzancotshwa nini. Soke isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje.
Lo baba mkhulu babe lobola
senziwe manje.
Uthelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bowman Khumalo, isikhulumeli senkosi ubulelani lophekula Khumalo, wakhethwa ngabo Khumalo kuba inkosi yamaNdebele. UKhumalo usethulela ngalokho kwenziwa inkosi kulezi nsuku.
Inhlelo msakazi njengalokho ngibuza ezilandelayo mhla ka 9 August luhlelo lwabomama i-Women's Day. Lokho kubaluleke kakhulu msakazi ngoba yonke indoda lendoda endala umikhala ithi mama lo, mama lo. Yikho ke siyathanda ukuthi siqakathekise indima edlalwa ngomama empilweni zethu. Ngingaxoxela nje abalaleli emsakazi ukuthi mina ngikhula abantu engakhula lo babecala ukuthi ubaba kaphili, ukuthi mhlawumbe ubaba akazange angikhulise ngenxa ukuthi yonke into ngangiyitsho ngathi umama, 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 umama. Sinjalo sonke omama baseduze kithi. Yikho ke 9 August 2021 i-Mother's Day, i-Women's Day, sorry, not Mother's Day, but Women's Day, usuku lwabomama. Kubaluleke kakhulu lokho msakazi ngoba omama siyabaqakathekisa esizweni sakithi. Ngaphandle kwabomama asisolutho. Yikho ke omama siyabahlonipha, omama siyabanakekela. Asizwisisi into lo uzothiwa umuntu sehamba indoda ibambe umuntu omdala ibambe umama, ngisho ngikhuluma nge-rap. Hayi, asizwisisi.
Ye, akusitshele sibili ngokugcweleyo ngokuthi kwenzakalani Khumalo.
Siphezu kwamalungiselelo akho lokho, sithenga inkomo, baza kudla inyama omama. Siyabona ke la ngesimo se-corona emsakaza sikwazi ukuthi ekhaya kuyabe kunjani, kodwa siyafisa ukuthi lasekhaya senze, indawo zonke Botswana senze, UK senze, US senze i-Women's Day. Kubaluleke kakhulu lokho, omama insika yesizwe. Siyabakhuthaza omama lapha abakhona ukuthi baphakame beme bafundise abantwana izinto eziqondileyo ngoba sithembe bona. Yebo msakazi, isikhathi engiphesona sincane, kodwa kangitsho ukuthi phambi kwalokho msakazi, enye into inkosi ephezu kwakho ikuthi mhla ka 4 September i-King Mzilikazi Day, Lolo suku kungenze ukuthi ekhaya bakwenze balwenze mhla ka 11 kulungile kodwa ngapha eSouth Africa sifaka ku 4 ukuze ma kuhambeka mhla ka 11 inkosi ibisekhaya ngemzilikazi day emhlahlandlela kodwa lapha eGoli zonke lezi zinto kuplan ekuhlele ekuhleleni imsakazi si okwenza singacaci kahle kwenziwa yiyona li COVID
hayike olamhlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiphoka lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngabokhumalo uba inkosi yamaNdebele asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
ligcina amasiko wena.
Ake sizwe kona manje inkonzo yalamuhla.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje.
Funa sikhuthazane namhlanje sikhangela umbhalo esizawubala ku imilando esibili ichapter nga 20 iverse nga 15 ngisiya njalo la ku 16 sihlangana lapha lenkosi uJehoshaphat emisane lempi enkulu kakhulu eyayimesaba isimchayisa ngovalo wasehamba waya phambi kwaNkulunkulu lesizwe sika Juda bezilukudla beme phambili kwaNkulunkulu ukuthi benzeni manje njengoba isi isitha sesibagqaqele isitha sifuna ukubenzela amanqa siyabala kuverse 15 uthi yena wathi lalelani lina lonke abakoJuda labaseJerusalem lawe nkosi Jehoshaphat inkosi ithi lingesabi litshaye luvalo ngenxa yalimpi enkulu ngoba ukulwa kakusikho okwenu kungokukaNkulunkulu kusasa phumani liye kulwa labo bazakhwela ngomqanso wasezizi lizabafumana ekupheleni kwesihotsha ngasempumalanga kwenkangala yaseJeruwelu. Singakulandelela sabona ukuthi umprofita lapho waqhubekela phambili ebakhuthaza ukuthi bengesabi bangatshayi luvalo kodwa siyananzelela njalo ukuthi isitha uNkulunkulu wangenela isitha sabaleka babe sigijimisa basinqoba. Namhlanje ngifuna sikhangele indaba yokuthi kuyini okumele sikwenze nxa thina sizafumana kumbe sizibona sesiphambi kwezimpi ezinkulu kakhulu kumbe isitha simelana lathi. Ngikhangela lapha inkosi uJehoshaphat wathatha udubo lakhe wathatha impi wayisa ekuqaleni kuNkulunkulu kazangathi zazilwela kazangathi ngizazenzela ngendlela yami kodwa simbona ebizilizwe lonke sithi kakube lokuzila kakube lokudinga ubuso bukaNkulunkulu yinto yokuqala yona lokumele la uyenze nxa umelane lodubo umelane lesitha kumbe umelane lomumo omisana la ungasakwazi ukuthi wenzeni into yokuqala okumele uyenze ukuthi thatha leyo mpi uyihambise kuJehova ungawenzi impi bengeyakho sokunguNkulunkulu olwayo emelele wena. Singakhangela lapho inkosi uJehoshaphat ukuthi wabiza isizwe sonke bathe indaba lese beyibeke uNkulunkulu wathi lingesabi bayithiya ezandleni zikaNkulunkulu kazange aqalise ukuthi ayedinga amanye amazwe ukuthi edubuyani ngapha lingcedise ayedinga ezinye izinto kodwa wathi njengoba uNkulunkulu eseyingenele isiyimpi kaNkulunkulu ngesikhathi esiningi nxathi nasiphakathi kwenkinga uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi abe nguye obaphambili kungabe yithi. Siyananzelela uMose ehamba labantwana baka-Israyeli ukuthi uNkulunkulu wahamba phambili kwavuleka ulwandle ngakho lawo empilweni yakho kulolwandle luyabe soluphambi kwakho kule mpi enkulu yabe siphambi kwakho kodwa ungayekela uJehova abe nguye oyilwayo uzabona ukuthi kuyavuleka ulwandle isitha siyanqotshwa. Izimpi eziningi thina siyabe sibona ngamehlo enyama ukuthi nansiyani isitho, kodwa izimpe eziningi zinqotshwa emoyeni, zinqotshwa ngokuguqa phansi. Uyakhuluma uPaul uthi thina izikhali zethu asizo zenyama, ngezikamoya eziletha phansi izinto ezimelana lentando kaNkulunkulu. Abantu abaningi silwa ngenyama kulokuthi sime emoyeni, ngoba impi kayiso yethu, impi kaJehova.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, siyabopha yonke imoya yezimpi emelane labantu abakho, sibakhululela ukunqoba okusegameni legazini likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sonke isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalubingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo silokhanisha Sinkala kanye loNkululeko Mathe, abasakhulayo abayizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Sixoxa ngosuku lwe World Refugee Day. Ukhanisha Sinkala nguye osungula lingxoxo. Nkala, ngiyakwamukela kuhlelo, yini umbono wakho ngokuqhakatheka kwalolu suku?
Luqhakathekile lolu suku kukho konke Mike, ngoba yonke into esiyenzayo ayiqali ngathi. Asiqalanga namhlanje ukuthi sihambe sibe ngabantu abasuka kwezinye indawo siya kwezinye indawo. Ubu refugee abumkhethi umuntu. Ubu refugee bayavela, uvela ngama situation ngezindlela eziningi. Abanye baba ngama war refugees, abanye babe ngabantu abadinga imisebenzi esithi thina ngama economic refugees. So namhlanje lusuku olubalulekile ukuthi sithinte kuzwisiseni ukuthi singabe namhlanje singama refugees, kusasa kuzaba ngumunye ozaba yirefugee.
Awusitshela okuningi ngenhlupho zenu njengentsha edabuka kwele Zimbabwe kodwa liphila kwele South Africa.
Inhlupho esihlangana lazo ukuthi sisezweni lokuhamba kuyadingeka ukuthi umuntu lo muntu akwazi ukuziphatha kahle okokuqala. Bayafika abanye lapha abafowethu bengela ama skills. Okuqakathekile ukuthi uzame ukuthi lawe usondele kwabanye, ufunde ukuthile, usebenze kuhle nabantu. Indaba esizwisa ubuhlungu ukuthi ubusuthola sesithi mase siyabala izibalo zasemajele, sithola abafowethu bebaningi emajele kakhulu ngenxa yokugana. Lokho ngokunye sihlangana lakho okwenza ukuthi labantu esiphila labo bathembe lo bangathembi loyana, ngoba siyabakhuthuza lathi kwezinye indawo. Imisebenzi kunzima ukuyithola, eminye yakho namasiyithola kufuna ukuthi ube ngumuntu lwana ozafunda, ungasatholi imali elingeneyo ngoba ufika ungalalutho, ungalaskili. Saba kakhulu kubantwana bethu abangamantombazana ngoba nabo sokuthola ukuthi hawu sekunzima, umuntu segcine sehlala nomuntu kade engazimiselanga ukuhlala laye, inde engayendanga umuntu engazange wakhitshela.
Sesikhangela ke indikimba yalo mnyaka iphansi okwesihloko esithi Together We Heal, Learn and Shine. Yini umbono wakho ngale ndikimba?
Igama elithi heal likhuluma ukuphola, ende kunjalo silisitho ukuphola. Sisuka kustruggle sonke sise-Africa la. Silabo hulumende abasiphatha ngendlela ezingafanini. Asifundisaneni ama skills a different. Ngase sihlangene lapho esihlangene khona. Akusoze kuhlale kunjalo. Uzatshintsha ngelinye ilanga. Mhlawumbe sekungaba ukuthi kutshintshe ngakini ngapha baqala ukusinxweba sonke. Kulula ke wena subaleka lami. Ususiyafika ungaqali phansi kodwa usulomuntu omaziyo. Ubuhlungu lobu sibuzwa sonke. Ama refugees are all over.
Hayi, siyabonga Nkala. Zulukandaba, asizweni umbono kaNkululeko Mathe.
Thina njengezizalwane asikwazi ukulu-celebrate lolu suku lwanamhlanje.
Kungani usisho kanjalo?
Asiluboni izithelo zalo. Bekule nhlelo ezifana labo Aslamu refugee paper, kwafriziswa konke lokhyana. Asiboni lonyaka amapermit evuselelwa ngendlela esibona kusenzakala ngakhona. Abantu bayabotshwa, bagwetshwe ama 3000 ingathi ngabantu abawonile kumbe ababulela abantu, kanti ke bebotshelwe ipassport bebalekele kuhlupheka. Namhlanje sibona ama-Africa avukelana. Last week abantu bebetshaywe Soweto. So asikwazi ukuthi sithi siyalo celebrate lusuku. Ama-Afrika avukelana, so azicabanga ukuthi singathi kulosuku esingalujabulela namhlanje.
Siyabonga kakhulu isikhathi sesihlwe ngumangoyo. Sithanda ukubonga uKanisha Singala lo nkululeko mathe ngokungena kuhlelo. Ngifisa ukuthatha le thuba ukuthi ngithi happy Father's Day akubo baba bonke emhlabeni jikelele. Namhla lusuku lwe Father's Day ngilethemba lokuthi obaba likholisile. Isikhathi sami yiso sesiphelile sohlangana ngolwesibili. Olevalisayo igama nguMaigobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ivesi lazo. Imemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Namhla lusuku lwezipepheli olo-World Refugee Day. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngu-Kipstone.